Soku isika disendaba ku VOA Ndebele.
Lami ke ngibonge uThando Nogawande obesipha indaba ngolimi lwesishona. Elingalivuka njani izulukandaba holamukela emsakazweni weStudio 7 ngolwesithathu mhlazi ku 11 zibandlela 2023 nguChris Gande. Endabeni zethu lamhlanje kubotshwa omunye wababhaxabule amalunga ebandla le-CCC eMurewa ngempela sonto oleminyaka engu-67 kodwa iningi lithi hachibo ayisuye ngabasakhulayo ababonakala kumabona kude.
Akumangalisi lancane kuyinto edanisayo. Amapholisa ke siyakhuthaza ukuthi ayenze umsebenzi wawo avikele uzulu wonke weZimbabwe angeneli kozombusazwe.
Kubikwa kubhubhe abantu ababili bebulawa ngumkhuhlane we-COVID-19 ngomvulo ngesikhathi sokuqhamuke umkhakha omutsha wegciwane le-coronavirus.
Okwezili yonke le edlileyo kumbe ngithi amabili edlileyo bekuthola abantu ababili abathathu oyedwa sondaba ngelidluli ivayirus.
Abazali bakhala ngokuqonga kwendleko yezikolo esibhadalwa ngedola leMelika liqubenele leZimbabwe.
Intengo yeschool fees emakhaya ikibo $20 average. Ngathi akhangela abazali abaningi abayenelisi ukuyibhadala $20.
Zonke lezi ndaba lezinye lizozizwa khonapha emsakazweni weStudio 7. Kubotshwe omunye wababhaxabula amalunga ebandla le-CCC eMurewa ngempela sonto oleminyaka engamashumi afika phose isikhombisa 67. Kodwa iningi lithi hachibo ayisuye ngoba abasemfanekisweni betshaya abantu ngabasakhulayo. Umsolwa uNevachi Madusha sekhangelelwe ukumiswa emthethwandaba yiloba nini. Isikhulumeli samapholisa uMnumzana Paul Nyathi wazise ngokubotshwa kukaMuthuta izolo wathi njalo amapholisa asadinga abanye abasolwa ababonakala kuvideo egcwele enkundleni zokuxhumana betshaya okhulu labogogo ngengodo. Emfanekisweni lo kwizwakala wesifazane osakhulayo ebuza esithi kungani benze umhlangano webandla labo bengelamvumo. Lanxa izanu PF ilandula ukuthi abenze lolu dlakela ngamalunga alo, ibandla le-CCC lithi udlakela lolu luveza sobala ukuthi abebandla elibusayo sebeqalisile ukutshaya lokuhlukuluza uZulu phambilini kokhetho lwalonyaka. UNtungameli Nkomo weStudio 7 uxoxe lokhansila wedolobho lakobulawayo uMnumzana Edwin Lovu ongwebandla le-CCC.
Kuvidiyo kuyakhanya kulo mama wayekhuluma osamutsha, kulo jaha wayekhuluma ilisi yamabizo abantu abaphatheka kulesi sigameko sokutshaywa kwabantu abadala esethe sayicala lokusapota kumbe kuba amalunga ebandla le-Citizens Coalition for Change. Ludaba lusegcekeni, amalunga wonke ebandla le-ZANU-P F atshala abo bantu aphuma ku-social media kugcwele. Kumele ukuthi nga kona laba abaphumayo ilisti yabo siwabona sebevanjiwe, kodwa-ke siyakwazi ukuthi eZimbabwe amapholisa asebenza nebandla le-ZANU-P F. So kuyadanisa, kodwa-ke njalo akumangalisi. Ngiyayibona indaba yangikhona abayibo abatshaywayo lezihlobo zabo sokuyibo ababotshwa sokuthiwa yibo abalecala njengalokho kwenzakala enyathini esitingwiza. Yikho sizabona sokusenzakala lakhona ngale Murewa. Akumangalisi lancane kuyinto edanisayo. Amapholisa ke siyakhuthaza ukuthi ayenze umsebenzi wawo avikele uzulu wonke weZimbabwe angeneli kozombusazwe, njalo angakhangeli ukuthi lowo muntu ngalephi banda. Icala kube licala, umuntu ngephula umthetho kumele abotshwe kungakhathalekile ukuthi uvela kuliphi banda kwezombusazwe. Kuyadanisa-ke kakhulu ukuthi kuthiwe ukuthi umuntu oyedwa ungumuntu omdala, kodwa-ke abantu abatsha ababetshaya abantu abadala wabonakala wakhona kuma-videos. Nelisi yangikhona ikhona, wayebize umhlangano lowo kuyaphuma ku-social media ukuthi ngubani lalapho konakala khona ividiyo ihanjiswe eshekshekhawuze eHarare kuyazakala ukuthi bagcina sebesilwa ngokwama-factions yikho agcina isilikha leyo vidiyo kuyadanisa-ke sikhuthaza amapholisa ukuthi ayenze umsebenzi wawo ababotshwe bonke-ke abaphathekayo kulesi sigameko sokutshaya abantu abadala besikheswa icala lokuthi bangamalunga ebandla le-Citizens Coalition for Change ikanti isisekelo selizwe sivumela ukuthi kunye namunye umuntu abe kuhlanganiswa ithandayo ayishitayo.
Abanye bathi amapholisa nxa ethe abopha umuntu kuzehlakalo ezinje kumele akhulume ukuthi umuntu oboshiweyo ngowezanu kumbe ngowe-CCC. Kuqakathekile yini ukuthi ngabe atshile ukuthi ukhululo ole-67 years oboshiweyo ngwaliphi bandla?
Kuqakathekile kakhulu ukuthi kuvezwe khona lokhu umphakathi ubekwazi ukuthi liphi bandla elitshotshozela kumbe elingena kuviolence elitshaya abantu elimaza abantu elingavumela ukuthi abantu-ke bahlangane bakhethe imihlanganiso abayithandayo kulilungelo likazulu eZimbabwe ukuthi abekwazi ukuthi bavela ngakho. Kodwa-ke lowo khulu kambe yebo kambe ngabe kotshiwe kodwa kuvidiyo kasimbone phuma asibonanga kulokhulu kwayeqhela ubhulo-ke ebhula izalukazi lamaxhegu besetheswa icala-ke lokusekela kumbe lokuba amalunga ebandla-ke le-Citizens Coalition for Change. Yikho-ke thina sesithi ukuthi bonabe sababona phuma kuvidiyo besenza lobu bubi sibabone bekuchabatha bona labo. Kodwa-ke yebo kambe sizezwa-ke ukuthi ukhulu lo wenu wetheswa lethi cala njalo sizwe lokuthi ungwaliphi bandla simbone lesithombe sakhe ukuthi umuntu omenjani ngoba izithombe zalaba benze udlame nelisti yabo siyababona-ke baphuma ku-social media abanye sababona yebo kambe bephuma njalo kuvidiyo besenza ububi lobo.
Alo-ke ngumnumzana Edwin Dlovu ukhansila webandla le-CCC koBulawayo. Kubikwa kubhubhe abantu ababili bebulawa ngumkhuhlane we-COVID-19 ngomvulo ngesikhathi sokuqhamuke umkhakha omutsha wegciwane le-coronavirus omemetheka kalula. Ngapha kwele Melika izibhedlela sezigcwele abantu abagula lomkhakha omutsha othiwa yi-XBB 1.5. Kuthi kwele China kubikwa izigidi lezigidi zabantu sezisezibhedlela abanye bebhubha ngobunengi mihla ngemihla. Ugeina Kumete Saidi we-Studio 7 uxoxe lodokotela Edwin Sibanda, umqondisi wezempilakahle edolobheni lakoBulawayo, ukuzwa ngomumo walumkhuhlane we-COVID-19 kuleli dolobho.
Okweziki yonke le edlileyo kumbe ngithi amabili edlileyo besithola abantu ababili abathathu oyedwa kodwa abangendluli ivayirusi.
Nxa siqathanisa lezinye indawo zeZimbabwe koBulawayo kulokhu kunganeno.
Ye, ngingatho njalo okwakhathesi ngingazi kusasa kufika phambili kodwa kuzofika namhlanje asiyathola abantu abedlula abahlanu ngosuku. Sithola ababili sithola oyedwa abathathu abanye kodwa asitholi kweze bedlule kwalo.
Kukhona yini elikwenzayo njengekhansili eyokuncedisa abahlali bakoBulawayo ukubana baziphathe kuhle bengathelelani umkhuhlane lo we-COVID?
Uzakhumbula ukuthi ukulwisana nomkhuhlane we-COVID-19 kwahle kwenziwa ilokhu esikubiza ngokuthi wadikleya i-state of emergency almost by upresident ngo-2022. Yikho i-lead i-government, central government le-provincial government yiyo ekhokhela yonke imizamo yokulisala lalo mkhuhlane. Lathi singuBulawayo i-council asisebenzi sizimele sodwa sisebenza singaphakathi kukahulumende nxa sesibuya kundaba ze-COVID-19. Kulo-provincial medical director uDr. Mthembu engithemba ma ungatholi inamba yakhe angakuphendula ngcono kokunye kwakhona. Kodwa ukulwisana le-COVID-19 kungumlando wethu sonke. Uhulumende wezabelo nohulumende wamadolobha esingathi ngama-local authorities kunye layo uhulumende owelize lonke i-central government
abafuna ukuzohlatshwa amajekiseni. Lilayo yini imithi yakhona yokunqabela i-COVID?
Ye, ama-vaccine lokhu ekhona lohlelo lokuhlaba abantu ukuthi ezivikela iCOVID lokho lesiya phambili akhona emaklinikhi ethu wonke abantu balapho kuyawazi labo abezikolo ababe ngahlabanga asebenelise iminyaka elishumi nambili 12 years abangahlatshwanga ngomnyaka odlileyo kumbe kule minyaka edlileyo okulonyaka sebekunelisende sebehlanganise iminyaka elishumi nambili sebevunyelwa-ke ukuhlatshwa ilungiselele uhlelo lwabo ukuthi bazababangaki bahlatshwe nini bahlatshelwe ngaphi sebenza labezikolo
ubizwa kulomkhakha omutsha we-omicron osuyilo osumemetheka njalo lilungiselele yini
ngizakubeka kazi imagciwane lawa ikakhula ohlobo lwe-virus ahlala mbijanambijana aphenduka ayaguquka okuthiwa yi-mutation ngesilungu yona i-h I v le ngabe saqala ilandela ngakhona lokho ukuthi sekunaleyi-variant ngibona ngathi ngabe namhlanje ngibe sesekwe-variant silandele i-alphabet uzethi ngabe zamedlelangaosaqali sekubala sisiyana eqinisweni ukuthi ukuvikela i-COVID-19 kuyafanana akulandaba ukuthi umhlobo wakhona yiwuphi kumbe yiwuphi umkhathi okuqakathekileyo ukuthi abantu batshelane izikhala baxekelani bangabondelelani bangaminyani abantu bageze izandla amamaski agqoke ikakhulu nxa siphakathi ezilindini kumbe lapho esiminyene khona ngoba sinikele ukwenza lokho kungakhathaleli ukuthi yiwuphi umhlobo we-COVID uzamemetheka kuphela kuyafanana njengoba ngitshile ukuthi layo i-h I v akulandaba ukuthi yiphi i-variant kumele kugqokwe amakhondomu kunatwa ama-ARV njalo njalo so ngokufana nayo ukuvikela i-COVID kuyafana kanti ukuthi umhlobo ukuthi yiwuphi
lo-ke ngudokotela Edwin Sibanda umqondisi obona ngezempilakahle edolobheni lakobulawayo obexoxa logeyina kumede sayidi westudio 7 ecingweni ekhona le kobulawayo Abazali bakhala ngokuqonga kwendleko yezikolo esizibhadalwa ngedola leMelika liqubenele leZimbabwe. Lokhu kwenzakala lanxa uhulumende wayethembise ukuthi abantwana bezikolo zemfundo yaphansi iprimary bazafunda kungelambadalo. Okunengi asikuzweni kubathabile masuku esiphalo ludaba ngokugcweleyo ekobulawayo.
Ngokukhala kwabazali abanye baveze ukuthi abanye abantwana bazasalela emuva ngoba bengelanto yonke edingakalayo. Umnumzana Fortune Jamela ilunga lenhlanganiso yababalisi bemaphandleni e-Amalgamated Rural Teachers Union of Zimbabwe uchasisa ngomumo wezikolo zemaphandleni.
Intengo ye-school fees emakhaya ibo $20 average. Ngathi akhangela abazali abaningi abayenelisi ukuyibhadala $20. Uthole ukuthi cina isikolo sesithwele nzima ukuthi senze konke okufunekayo, ukuthi kuthengwe amachoko, kuthengwe zonke izinto nje zokuthi zisebenze. Kuba nzima kakhulu ngoba abazali bengenelisi ukuthi bebhadale imali.
Umnumzana Ronaldo Nxumalo, umzali womfundi ohlala esikolo, uthi abafundi bebengavunyelwa ukuya esikolo bengabhadalanga indleko zonke zesikolo.
Kundaba ye-school fees la ikufanele ukuthi vele kusiyavulwa izikolo ifees yonke isibhadele abantwana abazathi bengena emabhasini bebengena vele kudingakala ukuthi umntwana atshengise ama-receipts ukuthi usebhadeleke ifees ama-groceries ayafuneka in terms of i-forex ebedingakala abaningi bangikhona bebethola that 200 so ma uthi uyaqhathanisa lama 500 lama 700 abedingakala lapha kuma boarding schools.
Unkosikazi Thandeka Msipha olomntwana oqala iECDB uthi ngomumo okhona ezikolo ngabe ziyananzelela ukuthi badonsa nzima.
Ukuvula kwezikolo ikakhulu nxa umnyaka uqala kubuhlungu ngoba kunengi okufuneka esikolo njalo kuyabe kufuneka izinto ezidulayo. Isimanga esiba laso ngesokuthi minyaka yonke bayathenga njalo kukalutshwane ukuthi basebenzise okunye. Kunani ukuthi izikolo zikhangele umumo okhona zikugcine.
Isikhulumeli sogatsha lwezemfundo umnumzana Thawungana Ndoro ukhuthaza abazali abakhonona ngokudula kwendleko zesikolo ukuba bahambe ezikolo bayekwenza izivumelwano zokubhadala indleko lezi kancane kancane.
As for parents who are crying about school fees, please, we urge them to all visit the school and make payment plans with the school.
Ngomnyaka ka-2020, uhulumende waguqula umthetho okhangele ezemfundo, Education Amendment Act, ukuze wenze imfundo yezinga eliphansi itholakale kungelambadalo. Lokhu lokhe kungakafezeki njengokuthembisa kukahulumende. Ngimele iStudio 7 kobulawayo, ngingubathabile Masuku.
Okwamanje ke sikhangele iziphuthumayo zivela kumaphephandaba atshiyeneyo. Iphephandaba leHerald lilodaba lokuthi umongameli Emmerson Mnangagwa uthi udubo lokusilela kwamandla kagetsi soluzafika komlindi uyagcina ngoba isigaba sesitithi sewange esilungiswayo sesifika emaphethelweni. Iphephandaba leChronicle lilodaba lokuthi umanisipala usezasungula uhlelo lokuhlanza idolobho ngokucitha yonke imithanithani eyenziwa enzikini yedolobho efana lokugezisa izimoto amahlayana, ukuthwala abantu ngezimoto lapho kungavunyelwanga khona lokunye okunjalo. Okwamanje sengidedela emuva ngelithiya ke ezandleni zenu lina balaleli bethu kumbiko elisithumele ngeWhatsApp.
Livuka njani hlobo bantu bakithi mazimbabwe amahle, hayi siyavuka basakazi be-Studio 7 inkulunkulu abe nani hlobo zami lingadinwa. Ake ngithawule kunye lapha sicela ubaba uMnangagwa engakhathazeki kakhulu kulo hlelo olukhona lapho kuthiwa ihawule ezinkomo laba bantu hayi sibo beqembu lezombusazo. Siyacela siyaxolisa, ngiyabaxolisela abantu bakankulunkulu basasebenza abantu baphelele izinkomo babuhulumende ongaphathekali. Siyaxolisa ezweni lakho ukuthi kube le qembu nyana angathi lifuna ukudala ukuba liphathi. Hhayi akusephathi mntu omdala sophathi. Siyaxolisa kakhulu, ngiyabaxolisela abantu bonke laba bakuleli group, ngiyabaxolisela mpela. Yize noma kungasoze kuzwakale kahle kodwa siyaxolisa, ngiyabaxolisela hulumende. Basalungisa amandebela ngamasela, iqiniso elikhona. Batshontshelana abanye kabafuni ukusebenza bethenga izinkomo batshontshe inkomo zabanye. So laba bantu abasebenzayo laba balungisa isigaba abekho kwezombusazo. Siyaxolisa lapho, ngibaxolisela bakhulumende. Okhulumayo ngiyazi ukuthi uyaziwa khona ngapho ukuthi umkhezi uFamoni uNgwenya ojwayelekeyo khonapho ukuthi abizwe kuthiwa ngumkhezi. Kodwa-ke hhayi, ngiyabaxolisela, ngiyaxolisa lapho kakhulu ngufamona lo okhulumayo. Ngixolisela ihawulo lezinkomo ukuthi hhayi lingahlukunyezwa, liyamukeleke nje njengeqembu. Bazothi uma sebeqedile bakhulumende bazabisela umthetho endaweni yifoni yabo.
Studio 7, salibona ndinjani nga puha no thina siyaphila ngapha ngusunamlona no siyabonga sekuze kuwumnyaka omusha. Siyabonga lisayibambe njalo, hawu lisakhipha indaba ezilohlonze, lisakhipha amaqiniso. Siyabonga kuleyo ndawo no besihambile emakhaya imigwaqo siyibonile, imigwaqo ayikho. Uhamba udinga imigwaqo phakathi kwemigwaqo. Sangathi abafowethu singabambana nabemthwakazi, sonke sibambane bafethu before sicabanga ukuthi sifuna ukuhlalisana kanjani. Siqale sibambane, sikhiphe phela le ndlovu ekhona lapha endlini eyizana uPF, ngoba uma kukhona indlovu ngeze sikwazi ukuhlalisana bafethu. Noma sithi sicele ukuhlala sodwa kuleli qela elingapha, kodwa phela uma kukhona indlovu endlini ngeke sikwazi ukuhlalisana. Lelo iqiniso elimsulwa, sengathi ningayibona ngaleyo ndlela noma ngalelo so abantu bakamthwakazi. Lingabakithi lina, kodwa sibambaneni phela sikhiphe le ndlovu ekhona endlini. Liyabona abadala emakhaya bayaxetshulwa, bathela isibhaxu, bayashaywa abantu qede lapha izana uPFD khona. Yona iyangcoliswa, kazi ukuthi ingcoliswa kanjani, yona ivele ingcolile. Kubi. Sengathi khona singathola isixazululo, sibambane. Ivoti lama amandla ivotile amandla the reason bengafuna abantu bevote ukuthi bayazi ukuthi ivotile amandla singathi singabambana siyabonga kuleyo ndawo
salibonani ku studio 7 ngilolwa ngomdluli ngilapha eGwanda kulamaze ngwazulu ekhulunywa ngubaba uBelieve ogawe uyazi amanye amazwi omuntu omdala afaka amahloni uza umuntu ebuza ukuthi bafilima njani ngapha bechaywa bathatha njani amavidiyo ngapha beshaywa uyazi ngumbuzo nje ofileyo nje ovela ubona ukuthi umuntu omdala akalangqondo nje ucabangela yena yedwa ungabuza njani umuzo njalo ngoba uyaye kwazi ukuthi abachaywa babechaywa and the rest abanye abangachaywa abanye basebebalikile becatshile emakhoneni those abafilima amafilima njengalawo so hayi akusimangazi lokho ngoba vele iZANU-PF yiyo impilo nje abaphila ngayo ukuthi uma kukhona abakwenzayo bavele bevike ngomunye ngiyabonga
sebengelela ku studio 7 lokhuluma ngamaphosa eJohannesburg siyabonga umnyaka omusha siyabonga umnyaka omusha abantu sibe sokucela njengamanje ukuthi abantu bakithi abazovota abantu bakamthakazi asizamenini wonke okusemandleni ukuvotela amaqembu akithi sekeleni ukuvotela izinto zangaphandle ezingasizo zethu okuzadala ukuthi kube namatitsha abavela kwezinye indawo kube namapolisa emgwaqweni avela kwezinye indawo emabhoda nibehlupheke yonke indawo ake abantu bezame ukuvotela okungowabo siyabacela shuwa siyabacela shuwa abantu abatsha bonke basaphalele emazweni abanye abantu abahleli emakhaya abasebenzi namanje isikhathi sokuthi wonke umuntu ukuphula ijombo sizwakalisa izimfuno zethu sizwakalisa lokho esikufunayo ngevoti so ngiyabacela abantu bonke nje ngathi kuyenzeka nje sibambeneni sibe imthakazi lwa big people hlanganeni layo isisisile mhlawumbe like mazotaza i-coalition government hhayi ukuthi sithatha amandla ethu sohambise ngaphandle siyabonga sikuleli le-South Africa eJohannesburg thank you so much
studio 7 litshona njani hayi nasitshone kahle ngiqobisa lonke ngibeswalele inyozi ngesishona lesindebele ngithi hayi qhubekani ngomsebenzi wenu omuhle kakhulu hlobo zami endithanda kakhulu ngifisela futhi impilo enhle ngomsebenzi wenu omuhle hayi ngelakho kunengakukhuluma nje ngakhuluma nje ngesizathu lokhu izikolo sezivuliwe kwelakithi uhulumende elokhu eqamba amanga ngesizathu sama-school fee mina ngokubona kwami ngabantu balo mcabango njengowami ngiyabenza hlalisa abantwana bonke phansi izikolo zonke emaphandle enhlalaneni phansi uze kube nombuso uhulumende azalikhuluma iqiniso manje ukuthi asoze kwenzakala ngokuthanda kwami ukuthi ngabantwana bayazihlalela ngoba sesidiniwe ngohulumende hlale sitshela amanga ethi abantwana soze babhadalela kathesi izolo izolo ukhuluma amanga wathi asoze kubhadala i-school fee ithemeliwakwayo ithemeliwa lelevelelala mna kanti isupport idoti le ekhulunywayo asonto enhle amanga ela abazali babantwana ehlale qhamba amanga ebenza abantu abayizithutha akusebenzi akusebenzi sibili uhulumende weZimbabwe akakhangelelanga inhlalo yemfundo yabantwana akalandaba lokuthi abazali bahlupheka akalandaba angazi ukuthi yena umuntu omdala engakuyana ucabanga njani ucabanga nxa ezahlale ngumuntu wamanga engu-president welizwe okumele ukuthi nganguye owakha izinto siyazi ukuthi uyehluleka ngacela abanye bamncedise ngokwehluleka kwakhe ukwehluleka uyehluleka sibili kakhulu lalowo bemkhomenta lapha nalaphana bemkhomentela ize neze hhayi uyehluleka uhulumende wakithi eZimbabwe uyehluleka mna ngaye abantwana bayakuhlalela bengati abazali bengabhadali ezi-school fees angikhona bayithatha ngaphi imali beka abazali emakhaya abayekile bahlalisa abantwana kuzathi mhlakuze kulo mbuso oright babuyele ezikolo abantwana bafunde hhayi ngoba sesidiniwe thina diniwe ukudina sibili alinixolela ngoba ngumntu odwa sidiniwe dinwa uhulumende wezimbabwe alaqiniso cela amanga umntu lo
bonang san bonang bando ba titirinjani ngezindawo ngezindawo ha siyabona okwenzakala elizweni lakithi siyezwa manje sebeqala ukukhuluma ngecorona yazi bakhona abantu abangakhuluma ngecorona nato mnyanga kwala kwechiwenga la bakhona abantu abangakhuluma ngecorona akhona amazwe angathi ukuthi hayi icorona ikhona nothi laba bayazini ngecorona okwakuqala bayazini ngecorona bayazini ngempilo zabantu ngoba yibo ababulala abantu yibo abahlukumeza abantu yibo ababulalilizwe ngobusela babo aso abantu abakhuluma ngempilo zabantu labo bahlezi bekhuluma amanga njalo nje phezu kwamanga abangaka bahlezi bayakhuluma yini into abaseke bayenza entsha abantu abangayaziyo phezu kwezithembu zezingaka into aseke bayenza emphakathini yini ngaphandle kwalokhu sibona nje kutshaywa abantu ngaphandle kokubona sibona sekugubulawa abantu ngaphandle kokubona kubothwa abantu enye into abangayenza abantu bezame uphefu yini mina elizweni likanihlezi ngitsho ngithi laphana loba kungangena abantu loba kungangena umntwana omncane engayenza ngcono than kulo mnangakho even umntwana ongu-grade 3 engayenza better than umnangakho lo uyazini kuthatha chiwenga kuta minutes of health uyazini ngempilo zabantu bona kuyibo abaqeda abantu elizweni abantu bakhethi basozozithethela ukuthi babulawa yini izanu PF o icorona phakathi kwento ezimbili abantu bakhethi basezowubona umkhuhlane omubi ukuthi umkhuhlane oyingozi empilweni zabantu yini akula mkhuhlane ongaba ingozi njengezanu PF akula mkhuhlane selokhu imkhuhlane yaba khona bangaki abantu ababulawa izanu PF izidumbu eziphasi ezabo zingaki izanu PF
lawo ke bekungamazwi enu lina balaleli bethu elisithumele ngeWhatsApp kunombolo ezithi +1 202 465 0318. Kwezemelika, uMongameli Joe Biden losowabo uMnumzana Justin Trudeau wele Canada kunye loMongameli wele Mexico uMnumzana Lopez Obrador baqhubeke ngomhlangano wabo kwele Mexico izolo lapho abazise ngokuthi bazazama ukulungisisa udaba lokucapha umngcele ngabakwele Mexico bengena kwele Melika ngokungekho emthethweni. Lokhu kwenzakala kulembiko ethi kutholakale amaphepha ayimfihlo ehofisini kaMongameli Biden okulicala elifanayo leletheswa owayengumongameli uMnumzana Donald Trump. Sixoxe lengcwethi ecubungula ezombusazwe uMnumzana Dan Moyo ukuze sizwe imbono yakhe mayelana ngezombusazwe weleMelika. Saqala ngokumbuza ngokukhethwa kukasomlomo wedale leThe House.
Ukuxokozela esikubonileyo ngokhetho kasomlomo weHouse uKevin McCarthy owama-Republican kutshengisa ukubana akula kubambana kubandla lama-Republican. And I think abantu abaningi uMcCarthy bamkhumbula ngelanga le-insurrection ngozibandlela 6, 2021 lapho abalandeli bakaTrump abazama ukuthumba ngayo iHouse bezama ukustopa i-certificate kishini kaBiden ukuthi ukcount amavoti amenza ukuthi abe ngupresident. So ngokubona kwami amaRepublican ubona ngokwawo awabambananga and uMcCarthy bebengamfuni ukuthi kube nguye oba ngosomlomo weHouse. Kusiya phambili sibona ukuthi kuzoba nzima for yena uMcCarthy ukuthi engu-speaker akwazi ukuthi acontrol iHouse ngoba sibone be faka ama demands abo amanye akona vele ungathi a ridiculous ngoba enye yakhona i demand ngeyokuthi even umuntu oyi-1 owe Congress angakwazi ukuthi demand ukuthi uMcCarthy makehle o speaker makehle esihlalweni mabe ngavumelani laye. So I think kumenza abe weak uMcCarthy njengo speaker ngoba manje every time maye milapho uyabe lokho ecabanga ukuthi la ngingaphazama anytime anyone angathi kumele ngirecord.
Ngokubona kwakho umbona elokhu elamandla yini ebandleni lama-Republicans uMnumzana Trump?
UTrump siyazi ukubana ibandla lama-Republican kulokhu elamandla amakhulu kakhulu ngoba abaningi abantu abasupporta uTrump yibona abavotela ama-Republican la esiwabonayo
khona manje.
So I think ngiyakholelwa ukubana kuliqiniso ukuthi nguye okhulumela laba abanye abayi 20 ade bengafuna ukuthi uMakhati angene, wabakhuthaza ukuthi mabavotele uMakhati. Kodwa siyazi ukuthi amanye ama Republican amanye especially ku Senate abafana labo uMakhonela, bafuna ukuthi iRepublican Party iqhubekele phambili ihlukane ikhohlwe ngokwa Trump okudala lo, ngoba I think bayabona ukuthi kuya divide the party. Sebefuna ukuthi ama Republican maye ngabambana babe lomqondo omunye mabe pusha ama policies abo abafuna ukubona esenzeka. I think uTrump usesuka abe yilokho esingathi hindrance, ngoba akusacaci for ama Republican ukuthi bayaphambili yini noma lokho besasemuva bevumelana lombono ka Trump ukuthi ukhetho luka 2020 lwalungekho feni lwarikwa.
Lo ke ngumnumzana Dan Moyo ocubungula izombusazo obeqoxa le studio 7 eseVirginia ngapha kweleMelika. Esigqibela ke uhlelo lwethu lwalamhlanje. Igama lami nguChris Gande, asidibaneni njani kusasa isikhathi sinye kumbe ngo 7:30 ntambama.